VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 5 kuzibandlela ngo-2020 ngokhiphi Stube. Endabeni zethu namhlanje, bathabe okumangalisayo abantwana abadabuka emathebeleleni nenkabazwe abancediswe izinhlanganiso ezijiyeneyo labantu abazimele bodwa ukuthi badinge indawo zokufundela ukuba ngabongi nabongikazi.
Mina besengive up on uku-aplaya inesing vele ngoba mengiye ngaplaya 5 times before ningatholi i-response, ningakwazi nokuthi i-application yami ihambe njani. Kodwa this time around si-aplayile online and we managed ukuthi sesiyefika kuma-interviews eHarare.
Abakubandla le-ZANU-PF basekela ukuthi kube lo manyano wamabandla eZimbabwe ozakwenza ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo.
Sokufuze ukubana sisebenzeni sindawone izandla zonke zibambisane, kungabi lomunye eyisho omunye ngenxa yezizathu esithize, uzabona kuyaloko.
Kodwa abaphikisa uhulumende bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aguqule indlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye ukwenzela ukuthi badonse kanye kanye.
Kuqakathekile ukubana bazivumelane ukubana-ke kuyini ekufanele kulungisiswe, ikakhulu udaba lwama-reform yalo lodaba lokulungisisa nje ukudlakela.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bathabe okumangalisayo abantwana abadabuka emathebelelendi lenkabazwe abancediswe zinhlanganiso ezijiyeneyo labantu abazimele bodwa ukuthi badinge indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi. Abantwana laba basanda kudinga indawo zokufundela umsebenzi lo eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abanye abancedise ukuhambisa abafuna ukungena kuzifundo lezi bagoqela umnumzana Decent Collins Bajila okumanyano ye-MDC Alliance, umnumzana Mlungisi Dube lomnumzana Mbuso Fuzwayo abalela ilungelo likaZulu, umnumzana Mike Undiweni okuhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Samukeliso Khumalo okuhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development Trust labanye. Benze lokhu kulandela ukuchiwa phandle komsebenzi lo wadabuka emathebeleni lenkabazo nyakenye, njalo lokuhluleka kwabaningi ukuthi basebenzise ubulembu be-intanethi ukuthi badinge indawo zokufundela umsebenzi wabongi labongikazi. Bathabe kakhulu abantwana abancediswe ngabantu laba ukuthi bayedinga indawo zokufundela umsebenzi lweHarare. Omunye wabo nguMelody Moyo wakoBulawayo othi sekulesikhathi edinga lomsebenzi.
Mina besengive up on uku-aplaya inesing vele ngoba mengiye ngaplaya 5 times before ningatholi i-response, ningakwazi nokuthi i-application yami ihambe njani. Kodwa this time around si-aplayile online and we managed ukuthi sesiyefika kuma-interviews eHarare. Sithanda ukubonga ama-agents ethu aweBulawayo, uMr D Bajila loMr Ndiweni ngokusincedisa. Basiphathisile kakhulu from uku-aplaya, basilandelela singelathemba, basilandelela basincedisa, sahamba kuma-interviews basisosela ama-funds here and there ngoba bekuyi-last minute, basiphathisa ngazo zonke indlela ebesezidinga.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Conscience Ndlovu.
I-process lay has transformed my life ngendlela ezilandelayo. Okokuqala, isingenze ngaba exposed to i-technology entsha. Yonke into esiyenziwa khathesi siyenziwa online. Nxa u-aplaya wenza online, ama-responses wathola wonke online. Okwesibili, isingenze ngahlangana labanye abantu abavela endaweni ezishiyeneyo bekhuluma endimi ezishiyeneyo. So singenze ngakwanisa ukubana sikhulumisane njalo sijayelane.
UThembuliwe Moyo odabuka esilobela uthi wathola imali yebhasi ngenxa yesizo lukaBhajila labanye bakhe.
UBhajila nguye ancedisa u-aplaya lapha. Wayensendela ama-akhawunti yami le password because ngangela access to i-internet, ngamnika ama-details wangi-aplayela. Then ngazothi sengihamba eHarare lapho engangishutiswe khona for an interview, ngangingela bus fare, wangisendela i-bus fare of amount of about $200 eco cash.
Kwatshela ukuthi wabambisana uhlelo lolu labanye abambalwa
athi esikwenzayo ukuncedisa abantu abavela ezindaweni abaswele amathuba ukuthi bazithuthukise labo empilweni, asebepasile oform 4, abanye bepasile oform 6, ukuthi kungenzakala njani. Kwasekuvela-ke silokhu sisadidekile ukuthi singancedisa njani abantu. Kwasekuvela ithuba lelele lokuthi kuyabhaliswa abafisa ukuthi babe ngomongikazi. Sasesithi sihlanganisa amakhanda silamanye amajaha oondiweni labodube omlungisi ukuthi singancedisa njani abanawethu ukuthi labo bazibonakale bekhona phakathi kwalolu hlelo bevela ezindaweni kumbe ngathi kuma-background abanqabelayo ukuthi babonakale bephambili ezintweni ezinjengazenezo.
Undiweni omunye walabo abancedisa kulolu hlelo uthi loba nje kungaba labantwana abazaphumelela kuhlelo lolu, uncedo lulokhu lusadingeka.
Ye, inkinga ezingahlangana la ma-candidates ahambe kuma-interviews for ukuba ngumongikazi ikuthi abaningi bengaswela umbiko wokuthi sebaphumelele ngoba i-communication ye-ministry yenziwa ngesiphangiphangi. Sibonile ngesikhathi sama-interviews laphana batshele on average 24 hours before. So uhlupho loqalo lwesibili uhlupho lokuthi abanye bangaswela imali zokugada ukuthi baye endani abaqalisa khona ukufunda, like eHarare besuke emakhaya achine boPlumtree kubotshotsho kubovictoria falls kubonkayi langaphi langaphi. Okunye futhi kuswela imali yokuthi bathenge izinto ezifunekayo, ama-uniform lezinye izinto zokusebenza ezokusebenza khona ngani ngaziqhathile izifundo zabo.
Umlungisi Dube laye uthi basebenze kakhulu ukuthi abantwana laba benelise ukudinga indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Sisahlangana lenhlupho eziningi. Okokuqala esikunanzelelayo ngenxa yokuthi lezi zinto zenziwa ku-inthanethi, silendawo ezisemakhaya ezingela inthanethi. Abantu bemakhaya kumele behambe begada izihlahla, begada izintaba, beyendaweni eziphezulu ukubana bekwanise ukubana bebe lamafoni abo ebambe amagagasi ocingo. So kulohlupho olunjalo esihlangana lalo. Okwesibili, sikhangelele ukubana ukudula ukukhuphuka kwentengo ye-inthanethi kwenza ukubana abantu abaningi bengakwanisi ukubana bedinge lawa amathuba omsebenzi esingathi uku-apply. Then okunye esahlangana lalo kuluhlupho olunjengokubana sananzelela ukubana esingathi i-portal ye-e-nursing kumbe lapho kusetshenzwa khona okumele abantu belethe khona ama-applications abo kwakungasebenzi okwebanga elide.
Abantwana abahambe eHarare sebemele ukuzwa ukuthi kuzaphumani kulokhu abakwethulela abaqhatshayo. Izifundo zabongi labongikazi ziqala kusasa. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abakubandla leZANU-PF basekela ukuthi kube lomanyano wamabandla eZimbabwe ozakwenza ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo. Abaxoxe leStudio 7 bathe inkokheli yebandla leli labaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele balandele okufunwa nguZulu hathi okusenhlizweni zabo. Umnotho welizwe leZimbabwe ukudeka okumangalisayo njalo kule ndlala enkulu elizweni okulabantu bhozi abafika izigidi ezilijumi abadinga ukudla okuphiwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa. Kodwa-ke kukhanya engani loba ilizwe libhekane lenhlupho zonke lezi kusakhatshana ukuthi kube lobudlelwano obukhanyayo phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF. Umsekelo webandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Juma okudale le-Central Committee uthi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo.
Sokufuze ukubana sisebenzeni sindawonye izandla zonke zibambisane kungabi lomunye yeyisho omunye ngenxa yeizathu esithize uzabona kuyaloko.
Ye, kodwa nxa sikhangela-ke baba Golide kukhanya ngazani-ke okuhluphayo ukuthi khona manje amabandla amakhulu iZANU-PF le-MDC kawafuni ukuthi behlale phansi belungise khona okuhluphayo. Kambe okungabenzi ukuthi behlale phansi kuyini? Siyabona ukuthi uThabo Mbeki laye kade khona ukuthi alungise kodwa kungana kuhambi kuhle. Pho kumele kwenziweni lo nyaka kwenzethi kuguquke konke lokho?
Sokufike esibangeni sokuthi thina abalandeli bamabandla lawo sikhulume ngamazwi abambeneyo ukuthi a-a ake kukhulumiswane. Thina ngapha kithi kuZANU-PF kubalulekile umongameli wethu usekukhulume kamekile ukuthi hayi mina ngivele ngikhululekile ubana sibonisane sikhulumisane. Yikubona noma indaba le Pollard City ngamabandla amancane angela msebenzi kodwa it's a sign ukuthi hayi ukhululekile ubana akukhulunyiswane. Manje i-problem isingabe kubafo wethu abaloku up to now 2 years down the line after ukhetho vele kwesithi yona hayi asiye emongameli uyilegitimate asikhulumi naye ibona laphana khona phana abalandeli babo yosemele bekhulume labakhokheli wathi bakithi uhlupho kaloku kubamba sonke whether MDC whether ZANU sonke sisilimbuya ngoluthi lapha ake nibesizamele ukubana kube yingcono ngoba iproblem ukuthi nabona abakhokheli iimpilo zabo ziyabe ziright badla mnandi isafti abasheli lutho kodwa phansi ngapha
yikuthi kodwa lina njengebandla lezanu PF abalandeli bezanu PF liyamtshela yini umongameli ukuthi hayi laba phela abanye bathi lixoxe kodwa bafuna into leyo ukuthiwa yipolad pho akula nto engaphuma layo umongameli lenze lokhu lalokhu lalokhu ngoba khonokho yikongazane kuyingxaki khonokho babajum
hayi but ipolad mthembo igoqela umuntu wonke kanti bona sebezafuna uba yiyo kodwa yini aselikhuluma abanye bonke laba bebengasaziwa na yiko kusuka kube le problem kungabi lobandlululo ipholadi ithi wonke umuntu la yena lo wathola one vote nalowo ukuqakathekile ngabuye etafuleni sikhulumele so mina ipholadi nxa ngiyikhangele yindawo enhle yokuthi wonke umuntu ngabuye angene wabana akhulume ngabona bebesithi bona bale-lion share in terms of i-opposition ukuthi hhayi balabantu abanehena kulalaba abanye abakupholadi kuzakhanya ngongani ngoba nxa sebehlezi etafuleni bazaba lezinitholinengcono yokuhlala etafuleni laphana ngoba banani balelokuzeni i-backup yokuthi bona balabantu abaningi njalo balama-members of parliament phela abaningi kudlula laba abanye enginabanye laba ngabana ama-members of parliament except maybe olokuzeni umama umakhube labo umama upriscilla yibo abanye abaseparliament so khonokhwana kuyafika kuhluze wonke umuntu esetafuleni why ufuna ukuyayisha omunye umuntu why ufuna ukuqala kwakho wena uwedwa
umnumzana Joseph Juma ukudale le-central committee kubandla le-ZANU PF sixoxe laye ekubulawayo siphinde njalo sakuxoxa ngodaba lolu lo kudlelana kwebandla le-ZANU PF lele-MDC lo Ostalos Siziba unobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa
ukubambana kwamabandla atshiyeneyo kweleZimbabwe ikakhulu i-ZANU PF le-MDC kuqakatheke kakhulu ukubana kurizovwe indaba zehlupho eselizweni kodwa ke kuqakathekile ukubana abantu bevumelane ukubana ke kuyini ekufanele kulungisiswe ikakhulu udaba lwama-reforms njalo lo daba lokulungisisa khe udlakela eyedlulileyo indaba ze-justice ne-national healing njalo kube ke lokuvunyelwana imayelana nendaba zobukhononi nendaba zokuya kuwelelana namazwe ekutshiyeneyo okuthiwa yina-international relations yikho ngibona ngani kuqakathekile ke ukuze ke ikakhulu abe-MDC benanzelele ukungangeniswa ke phakathi ke kwenhlanganiso efanayo le-Poland lapho ke okungela nto eqotho engaphuma mayelana nokulungisa kolizwe
kodwa siyabona phela abebandla le-ZANU PF bathi kumele lingene ku-Poland yangkhona leyo phela ukwenza into kulungiswe
okwe-Poland ngoba abantu abayezinto zokudlala ungangena kumanyaniso labo maduku omaduku kuyini abakwaziyo mayelana le-politika zenishinele bezimbabwe nabantu esingathi bengabe bekhona ye kodwa hayi khona ukuthi sebengahlala ematafuseni mayelana le ndaba zelizwe lelo kuze liye phambili
pho-ke okumele kwenziwe kwini sizi
kufanele ukuthi kuvunyelwane ngendlela ezahanjwa ngiyo engithiyo nami ama-comprehensive reform njalo nokubana ke amanye amabandla abesenzayo
kubona ngazani kodwa-ke i-MDC okwenza ukuthi ingangeni sibili ngafuna ukungena kupolad kuyini vele
hhayi ipolad phela ngiyabantu abayezinto zokudlala ayisiyo ndaba zekuthi kulungise ilizwe ngoba angeza ke wathi o-Brian Mkeki ngabantu abaesiuye njengamabandla aphikisayo kodwa kathesi seyimemba ye-ZANU PF okutshengisa ukubana hhayi ngabantu abawelelanayo abakhulumisanayo idalo kufanele ngabantu abangavumelaniyo ukuze behlale phansi bekhulumisana ipolad ngabantu abawelelanayo so akulanidi yokuthi ngathi abantu abakhulumisana bona bezele bevumelana entweni zonke
u-Ostalo Siziba unobhala jikelele wohlangothi lwabatha kubandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxe laye eseHarare siyasikhangele esibhathelane lakwamanye amazwe ngamafitshane abantu abaningi babuthene edolobheni le-avas kwele-iran lapho abakhalela khona umjeni kageneral Qassem Soleimani obulewe libutho lemelika bekhokela ibutho leCats Force. Elemelika lithi libulele uSuleiman ngoba befuna ukuhlasela abantu beMelika. Abantu bakole Australia balwisana lomlilo omkhulu osubhidlize amadolobho lezinye indawo emaphandleni. Umlilo lo usulesikhathi eside uvutha kwele Australia. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wesenziwe mandla
lobaba mkhulu
sibabelo
bolawuse
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya lapha sikhuluma ngodaba lokucela izulu. Indlala ibhakile okunye okumangalisayo endaweni eziningi zelizwe leZimbabwe, kambe ukuthi iso isikhathi sokucela izulu kumbe sesadlula isikhathi sankhona. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyamukela Dube.
Ye Baba Ngwenya, ke lisitshele ukuthi kukhanya sibili izulu lini, isikhathi sokulicela yini izulu khona manje?
Hhayi, isikhathi sokucela izulu kusebusika, ku-Agasti khona le izihlahla zingakahlumi, izulu lingakadumi. Yebo, kuhamba okungenziwa ukuthi abantu babuthe amathambo lasegcekeni lamalembu la yabuzelayo ezihlahleni kutshiswe, ukwenzela ukuthi nanxa izulu lisiza lihloniphe, lingazilezwa ngolaka lize limaze abantu. Kodwa ukucela izulu, isikhathi sokucela izulu sesedlule.
Singathi kwamanje ke abantu sebekhangele nje kuphela ukuthi impilo yabo siphelile sibili, ngoba izulu alini Baba Ngwenya? Kwezamasiko kwenziwani ikakhulu nxa kunje?
Uyaziwa akuyekelwa, kuyaziwa ngoba ikukhala. Nxa ulambile uyaziwa kuyihlo, usazi ukuthi kala mali, usazi ukuthi kala lutho. Abantu bayahamba kuphela bayekhalaza khona le enjelele, besazi ukuthi isikhathi sakhona sesedlule. Ingobe bayebeyipha yena osipha izulu.
Kuyiwa nini khona ngale enjelele ukuye wayezwa bekhuluma ngakho abantu khona?
Hayi, ukuya abantu kufanele ukuthi banyenye bayefika khonale, ukwenzela ukuthi bayekhuluma naye uThobela kubonakala ukuthi okuyikho yikuphi. Yabedula labo banyenye bayekhonale bayekhala, izinyembezi zesulelwa emzalini. Labo kwamanyango labo benze njalo, labo konebani labo benze njalo, kungazi kwayekelwa. Usithi thina isikhathi aseyisi isikhathi sezulu, okukhala kuyikukhala loba nini.
Ye, singathi kumele bakwenze khonokho ngabantu abanjani? Bayazazi bona kumbe kumele ukuthi isigaba lesigaba sikhipha abantu baye kwenza khonokho?
Induna ngasigaba ngasigaba kufanele ukuthi ikhiphe abantu abazakuyakhala khonale, ngoba kwakuvele izinduna zilabantu ababengabahambeli besigaba besiya khonale endleleni endaweni zonke ezimezu emtolo okucelwa khona izulu. Umlando wezinduna, njalo izinduna zingavumeli abantu namhlanje bayaqansa izintaba zamasiko beyabuzela ngabalembu besenza imithandazo yabo engekho, besenza okungekho emasikweni. Zonke lezo zinto izinto okufanele ukuthi izinduna labosobhuku bakunqande kungaze kwenzakala lokho.
Sicela uphosele okugcina khonapho-ke utshela abantu ukuthi pho nxa kunje sokuthiwani Baba Ngwenya?
Engakutsho njengoba sekunje indlala, izinkomo izifuyo seziphelile emakhaya, iganga ungani liyathanyelwa ngamahlahla, akulatshani kakulani. Engakutsho mina ukuthi ngenduna ngenduna kayikhiphe abantu ayiveli bakhipha bayekhala lapho esivele sikhala khona emasikweni. Emasikweni ngitshenjelele kwamanyango akonebani, ezhilo, edula, kungabila indawo abazayekela ukuya kuyo. Izinduna ngezamasiko, osobhuku ngabamasiko, kufanele usiko baluphathe ngendlela yalo.
Sithatheleli thuba ukuthi sibonge ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, yena eyinyanga enkulu elodumo. Siyabonga kakhulu Baba Ngwenya, ungadini lokusasa.
Hayi, yami ngiyabonga tu.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Sokwesikhathi
sabatsha silo Mike Wobe khona manje.
Yebo, 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 thakazo muhlezi. Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, uhlelo lokuqala lwalinyaka. Happy, happy new year, thakazo muhle. Igama lami nguMike Hove. Namhlanje kuhlelo sixoxa lo Decent Bajila olwela ilungelo loluntu. decent bachelor ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo njani but
ngiyaphila mfowethu kunjani
ha mina ngiyaphila usanda ukusiza abatsha ngokubathola indlela zokuhamba eHarare ukuze bayofaka ama applications abo okuthola umsebenzi bengicela ukuthi usitshele okuningi ngalokho
sincedise abantwana nasemathebeleleni lasemigenzi abangu 150 ukuthi basubmit ama applications abo okuba ngonesi iningi labo ngingathi abangu 90 there about sebetholile okuthiwa yikuba shortlisted yikho abanye bashortlisted ukuthi bazathola ama interviews eHarare iningi labo belingelazi indlela futhi zokuthi behambe beya eHarare bethola uncedo lolo esasikwenzile ukuthi abahlala emakhaya sasihlala sibathumela i-airtime sibathumela idata ukuthi benelise ukungena ku-internet besubmit ngoba ama-applications asesubmitwa ku-internet kuphela so sebeviziwe eHarare bebengelayo futhi imali yokuthi behambe sangena ezakhamizini zakobulawayo sangena nakwezinye izakhamizi ezisizwelayo ezingasizo bantu bakobulawayo zasincedisa abanye bengaphandle kwamazwe basitholela izimali zokuthi sigadise abantwana behambe kuma-interview kuHarare sigadise sibatholele ukudla ngabe sendleleni njalo futhi sibatholele izendawo eziphethileyo ezokuthi balale nxa belindele ukuthola ama-interviews eHarare besihambele abantwana abangu 23 bangenile ku-interview abangu 20 bakhona kwaba lezinye imbambeko kwabathathu esisazama ukuthi bancedise kadesi kodwa i-20 zabantwana esihambela beHarare zonke zingenile through the interview process
kulabantu abaningi abangelalo ulwazi oluthile ukuthi i-application process nisebenza njani bengicela ukuthi bachasisele ukuthi kuhamba njani lokho
okwenzakalayo yikuthi kule website ye-Ministry of Health ungathi www.moh.co.za uzahamba uye kuwebsite yangkhona ubusufika izakunika i-tab ethi e-nurse ungafika ku-e-nurse khonapho sekule ndlela yokuthi u-apply izakucela ukuthi ufake imali nge-ecocash yikho lapho abanye ababeqilwa khona kakhulu ngoba umuntu wayesithi mfakelani imali kweyami ifoni thina esasibancedisa sabatshela ukuthi hhayi akula mali okumele uyisendele umuntu lathi singe lingasithumeli imali lizathumela kuhulumende direct nxa usuyenzile njalo kuza kuya kuphedi lesibili lapho ufika ufake khona ukupasa owakwenzayo esikolo usufakile konke le namba zakho zesithupha ne-address lapho ongabe ufisa ukuthi lokhu uphendulelwe khona then upheji elandelayo usuzabhala-ke ukuthi wena ubona ngathi yiziphi izibhedlela obona ngathi ungafundela kizo ipheji yokugcina-ke isisiba yileyi etivala lokho okubhalwe lapha uvuma ukuthi kuliqiniso
njengoba sebekhona abantu abasebe-shortlistiwe lokhu kusho ukuthini
lokhu kusho ukuthi sekumele ukuthi abadala abalisekelayo uhlelo lwenzayo baqalise ukuzikhwathaza ngoba abantwana kuvikela izayo sikhangelela ukuthi bazabizwa kuthiwe bebuya ezibhedlela bezotrayina bazabe bengela ama-uniform bazabe bengela amabhuku sikhangelela ukuthi kuvikele lezi zayo sizabe sesiqalisile ukuzigoqa ukwenzela ukuthi abantwana bakithi behambe beyefundela le imisebenzi ngoba siyayidinga njengomphakathi ukuthi benabantwana bakithi abenelisayo ukuthi bakhulumisane labogogo ngezindini zakithi nxa bebancedisa ezibhedlela lezindaweni zemtholampilo lapho abafikela khona
abatsha laba ohambe labo eHarare libakhethe kanjani
thina esikwenzileyo yikuthi sile gruphu yethu ye-WhatsApp elabantu esesabancedisayo uku-aplaya so from that group abanye bathilo bathi mina sengishortlistiwe kuthiwe ngibuye eHarare angila mali yokuhamba wonke umuntu othe kithi akanayo imali yokuhamba sivule indlela yokuthi ancedise
abafisa ukuthola usizo lwakho bangakuxhuma kanjani
sile WhatsApp number ngu-0773969762 abaku-social media ibizo ngingu-Decent Collins Bajila bengadinga futhi lo Michael Mdlandla Ndweni ninge futhi lo Mlungisi Dube
hayi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo
nathi siyabonga ngokunjalo
silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @bigmy3 yona username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. kwaneloko lamhla olivalelisayo ngiyenjabulo igama lami ngu-Mike Hobe bye-bye
siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe sike singene kwezokholo lwesikristu lontu kamele nkomo
Tibana kuhlelo vuselela umoya lilami untungamile inkomo lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabingelelana bathandeka kwenkosi ngaleli sonto lokuqala lomnyaka ka-2020 sisenzelana amhlophe ngokubana siye singenile phakathi kwawo abanye silamacebo amaningi alo mnyaka yikho sisenzelana amhlophe lokuthi lokhu kuzakwenzakala kuphumelele njengezifiso zakho.
Uziphatheleni lamhlanje?
Sikhangele ke encwadini omshumayeli isahluko sesithathu lapho kulamazwi athi konke kunesikhathi sakho, yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Siye kwelika 15, lokho okukhona yikho kwakukhona nalokho okuya kuba khona kade kwakukhona. UNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Ilizwi lithi yonke into ilesikhathi sayo. Ngenza konke okwenzayo uye lapho othanda khona, wenzeni uthini, kodwa konke kulesikhathi sakho. Okukhulu leso sikhathi kangako, okukhulu ukuthi wenzani ngesikhathi sona leso oseselaso usaphila emhlabeni. Ngoba iqiniso yikuthi ozelweyo uza kufa. Indaba ayikho ekuzalweni, ayikho ekufeni, indaba iphakathi kokufa lokuphila, kumbe phakathi kokuzalwa lokufa. Okuyikuthi khona kwenzeni ngesikhathi sakho, ngoba yonke into ilesikhathi sayo. Ungajabula wenze konke, yebo isikhathi sakho, kodwa phakathi kwakho ukujabula khona lokho kwenza into enhle ebukekayo yini. Iqiniso yikuthi nanzelela ukusebenzisa isikhathi sakho. Abaningi nxa umnyaka uqalisa bazibekela izinqumo ezithize, kodwa ama-resolution. Umuntu athi lo nyaka ngifuna ukwenza lokhu, ngifisa ukwenza lokhu, ngizakwenza lokhu. Yebo kuhle konke lokhu, ngokubana kuvele kumele impilo iye phambili, kodwa usala yikuthi uleqiniso bani lokuthi uzasithola isikhathi sokwenza khona lokho. Ngoba isikhathi kasikho esandleni sakho, isikhathi kasilani lawe, kasilani ukuthi ungubani unjani. Nxa isikhathi uNkulunkulu esesifuna kuwe, uyasithatha usale ungasekho. Nxa sisenzelana mhlophe ukuqalisa komnyaka, kuba into enhle sibonga isikhathi esiyabe sidlule kuso. Siyazi ukubana iminyaka kayifani, imihla kayifani. Abantu bangenile baphuma ku-2019, abaningi bangena belezifiso ezithize azifezekanga. Abanye baqede umnyaka bekhala ezimachonsi ngomana izinto kazihambi kahle. Isikhathi sokwenza lokhu abakufisayo kasikho, kubanda ukuthi mhlawumbe kabalamali kumbe lali ithuba lokuthi bakwenze khona lokho kalikho. Kodwa-ke namhlanje yazi ukuthi isikhathi olaso uNkulunkulu uzasibuza kuwe ekugcineni. Kuvesi 15 ukuthi ekugcineni uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Okudlulileyo lokho okwenze ngesikhathi obe ulaso. Wenzeni ngesikhathi sakho usaphila kufika namhlanje? Uzakwenzani ngo-2020 okwehlukileyo kulalokhu okade ukwenza? Yenza izinto ukhwabitha ukuba khona kwesikhathi, umbonge uJehova ubana uphile leso sikhathi sokubana uphile wenze lokho okwenzayo. Uzakubuzwa ukubana umzuzu onje wawusebenzisa njani. Asifundeni ukusebenzisa isikhathi sethu sisenza izinto ezakhayo, ezinika abantu ithemba, ezenza ukubana impilo ibe ngcono kuwela kimi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke baba uNkulunkulu olungileyo, wena ongehlulwa lutho. Siyabonga isikhathi osinika sona la mathuba. Yenza ubana isikhathi sisiphilayo njengoba siqalisa umnyaka kube isikhathi esizwa siphila sijabulise wena kuqala, sijabulise nesihlala labo. Nika abantu bakho ithuba lesikhathi sokubana bakwazi bakukhonze. Sicela amandla zokuna phakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokela lamhlanje. Bathi abakumangalisayo abantwana abadabuka eMatabeleland lenkabazwe abancediswe izinhlanganiso ezijeneyo ukuthi bayidinga indawo zokufundela ukuba ngomongi labomongikazi eHarare. Sivukuba-ke lapha uhlelo lwethu wamanje wolivalelisayo nguGibbs Dube.